So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7. Ngolwesibili ekuseni ziku 25 uMpandula 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, owake waba ngumphathintambo wezabelo umnumzana Xavier Kasukuwere, yena obotshwe izolo ukhangelelwe kumiswa emthethwandaba namuhla besetheswa amacala enkohlakalo. Abatshutshisi bathi umnumzana Kasukuwere wasebenza isisa iofisi yakhe ngendlela engekho emthethweni. Intatheli izindaba umnumzana Senzele Ndebele uthi ulokhu ethola imbiko imethusela phambilini kokwethulwa komfanekiso kumabona kude i-documentary emayelana lombhoqazwe we-Google Round.
Ngala 29 sizabe silonda ke i-Google Round documentary le sizama ukukhangela ukuthi kanti vele kuze kube le-Google Round khona kwakuhambe njani, kuyini omnangagwa kubomgabe akusolayo ngesikhathi, kanti njalo futhi abakwenza bengaxolisi sekule minyaka eyi-36 babulala abantu kuyini.
Sixoxa nomculi uJayz Marabini ngedlalade lakhe elitsha umuntu Jambela.
Litsheleli namhlanje ngiphuma lawo nje ngihambile ngali bona emadojeni kuyikuthi sinezayo ukuthi senze ividiyo ezaphuma emalangeni lapho esiveza khona leli litshe ngengoma lethu umuntu Jambela. So ngakho ke yimvelo yethu thina abantu bemathiwe.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kuwona lo msakazo. Owake waba ngumphathintambo wezabelo umnumzana Xavier Kasukuwere, yena obotshwe izolo ukhangelelwe kumiswa emthethwandaba namuhla esetheswa amacala enkohlakalo. Abatshutshisi bathi umnumzana Kasukuwere wasebenzisa iofisi yakhe ngendlela engekho emthethweni kudaba lokuthengiselwa kukadade wabo kankosikazi Grace Mugabe indawo yokwakhela izindlu. Ubotshwe ekuphendukeni kwakhe izolo evela kwele South Africa lapho aselesikhathi ehlala khona. Umnumzana Kasukuwere ungomunye wababe yisiphathamandla zikahulumente kamnumzana Robert Mugabe ababe kuqembu le-G40 ababe balekile elizweni ekugwenqulweni kukaMugabe libutho nyakenye. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Inkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efihlela Ncube.
Sikubonile ukubotshwa kwakhe akusonto emangalisayo enxa ngabe umuntu kusolelwa ukuthi angabe lecala lenkohlakalo angabe lenzile ukuthi abotshwe. Kodwa silethemba ukuthi ubotshwe ngokuba kulobufakazi bokuthi wenza inkohlakalo, hayi ngoba engahambisani lohulumende okhona. Ngakho-ke nxa esebotshiwe okudingakalayo ukuthi kuhlonitshwe amalungelo aye enkantolo ngokuphangisayo kwethula ubufakazi athonisiswe engazange wahlukunyezwa kwethula ubufakazi obusegcekeni ekhothi esegcekeni abesegwetshwa ngokuya kobufakazi obukhona nxa bungekho akhululwe. Bese sithemba futhi ukuthi kabotshelwanga ukuthi kazwani lohulumende ukuthi abangabe bengamasela abangabe benza inkohlakalo bazabotshwa noma bengabavumelana lo hulumende okhona noma baphikisana laye.
Singathi uzimisele yini impela umnangagwa ukulwisana le nkohlakalo?
Asingeke sithi kazinikelanga, angeke futhi sithi uzinikele, kusaqalisa usafika umnumzane uMnangagwa. Yebo kambe sibonile uminister lo owayephethe ezamandla kagesi uNdenge ukuthi wabotshwa wagwetshwa ngendlela esemthethweni welizwe lanxa ngabe esaqhubekisele phambili icala lakho ukuthi lihlolisiswe inkantolo ephezulu. Esisiza kubona ukuthi ubukhohlakali bonke lobe sibucabangelayo ukuthi bukhona buyakhangelisiswa ngendlela engaphethe bala, engakhethi muntu, engakhethi political party. Sisafuna ukuthi sikubone ekwenza khona lokhu president eqinisa i-anti-corruption commission, eqinisa amapholisa, eqinisa izinkantolo kumbe imithethwandaba ngendlela efaneleyo. Okwakhathesi usaqalisa, ngeke simtshayele izandla.
I-commission ye-corruption okhuluma ngayo yona iqhuba njani okwamanje?
okwakhathesi sese ayilamandla afika ngapi yebo kamba amandla ilawe owaphiwe ngesisekelo sombuso kodwa amandla wathola ngokuphiwa imali yokuthi usebenze uyithola ngokuphiwa imali yokuthi uqhatha abantu abazabhoda izinhloli abantu abazakhangela ubufakazi obukhona balandelele esingathi thina ama investigators esingathi thina ngama evidence leaders abantu abadingakalayo ukuze inkomishini enjengayona leyo isebenze okwakhathesi kayilabo labo bantu sisekelama commissioners na ngokwawo labantwana labo esingathi yi-staff iyadinga ukuthi iqiniswe kakhulu ngabantu abangakhethi uhlangothi hayi ngama members ezanu PF kumba we-MDC kumbe ini abantu abalande ukuyakulwa lenkohlakalo phakathi kwelizwe.
Ugatsha lwezimra ngolunye lwengatsha zikahulumende ezibolileyo mpela nxa sikhuluma ngodaba lwenkohlakalo. Uhulumende egakunanzeleli lokhu yini kumbe bayabotsha abantu bezimra kungaphumi emaphephandabeni?
Lokwenzakala emahofisini ezimra akukasetshenzwa akungabi lamuntu obotshwayo ngendlela efaneleyo kusamele babotshwe ngoba phela ngangabe ungazange wabopha abantu bezimra benza ukugebenga kutho ukuthi imali yabantu abayayixoxayo ezakhamizi kayisezifinyelele ukubasebenzele nabo bantu yilo ugatsha lukahulumende olufanele luhlanzeke okwedlula zonke iy'ngatsha zikahulumende. Okwakhathesi yilo ugatsha olwaziwa ngenkohlakalo lona lamapholisi bona abayibo abafanele balwe lobugwebengu obukhona phakathi kwelizwe. Ngakho-ke kumele kuyehloliswa kuqaliswe phansi amabhuku kukhangelwe yonke into kuyo emabhoda kuyo yonke indawo ukuze luhlanjulule lolo gatsha lukahulumende olwezimra ukuze imali ifinyelele ekusebenzeleni abantu ngendlela efanele basebenzele ngakhona.
Umnumzana efidlela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 ekwaBulawayo.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngoMvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsapp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la kuFacebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Intatheli zindaba umnumzana Zenzele Ndebele uthi ulokhu ethola imbiko emethuselayo phambilini kokwethulwa komfanekiso kumabonakude i-documentary emayelana lombhoqazwe weGugurahound. Le-documentary izaphawulwa ngolwesihlanu kobulawayo. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lo Ndebele mayelana ngalo mfanekiso lokwenzakala phambilini kokwethulwa kwawo.
Amalungiselelo engathi ahamba kahle kakhulu enzananzela ukuthi nxa ukhuluma ngento ye-background leyo yinto-ke uhulumende weZimbabwe angafuni ukuthi abantu bekhulume ngayo. So nxa usenza into ze-background umele ukuzilungisele ukuthi uzatshona ukugijimisana ngamapholisa lapha lapho usethuselwa into zonke ezinjalo. Kodwa-ke okwakathesi amalungiselelo lapha asesezingeni eliphezulu kakhulu. Mhlaka-29 sizabe silontsha-ke i-background documentary le sizama ukukhangela ukuthi kati vele kuze kube le-background khona kwakuhambe njani kuyini omnanga kwakumbe umgabe akusolayo ngesikhathi senezo kanti njalo futhi abakwenza bengaxolisi sekule minyaka eyi-36 babulala abantu kuyini balakathesi balokhu bevikavika nje bengacaci bengafuni ukuthi bexolise kuyini abantu abangakwenza ukwenzela ukuthi ilizwe lezimbabwe liphumelele lihambe phambili ngoba uzathola ukuthi abantu balokhu bezondana abantu balokhu bezondile abantu balimala balahlekelwa zimpahla zabo balahlekelwa izihlobo zabo kulabantu kathesi abangakwaziyo lokuthi lezihlobo zabo zanga. So yizo izinto esifuna ukuthi abantu bangathi bexoxe ngazo zenezo.
Kahle kahle kuyini okwenzakalayo? Sabona ukuthi amapholisa bake bakubiza, kukhona yini okunye okwenzakalayo ongathi wena yikukwethusela?
akunengi okwenzakalayo mhlawumbe engake ngikukhulume kathesi ngifuna ngizakukhuluma i-documentary yami ingadlula but kulokwethusela okuningi okwenzakalayo ngithi mina angilandaba lakho lakho nokho ngoba ngiyakwazi ukuthi vele bazimisele ukuthi i-documentary le ingenzakali so I don't think ngizathatha isikhathi sami ngikhayela ukuthi benzani mina i-focus yami ukuthi mhlaka 29 i-documentary ibisenziwa so I'll spend most of my time ngikhuluma i-documentary than ukuthi bakhangelele ama-site shows ngoba bazabona ngani bayenza into ebukekayo
zikhona yini iziphathamandla zikahulumende ozinxusileyo emkhosini wokuphawula i-documentary yona le
Guest of honor lapha kuzabe kungu retired justice Selonare onguye chairperson we national reconciliation national peace and reconciliation commission ingathi nguye umuntu ozaba yi guest of honor lapha then bazabe khona abantu bamabandla bamachurch atshiyeneyo abe civic society babe khona le lo mphakathi nje wakobulawayo sixpecte ukuthi abantu bazagcwala bezobukela i-documentary le kwenzela ukuthi bezwisise kakhulu imbali yabo ngoba isikhathi esinenxa sikhuluma i-documentary amanga amaningi akhulunywayo kulokungazwisisi okunengukuthi abantu ngoba i-information le isikhathi esiningi abantu abayitholi ifihlakele nabantu abalayo kwesinye isikhathi besaba lokukhuluma so ngibona ngani i-documentary le izanceda ukuthi abantu bezwisise imbali i-history yeZimbabwe ukuthi kwahamba njani actually umkhosi lo uwenzakela kobulawayo ukuthi nje abantu kwesinye isikhathi basuke bebele confusion nxa usithi i-rainbow becabanga i-rainbow towers kodwa uzananzela ukuthi kuyabe kule ntwasa festival kobulawayo yikho ke lapho esizabe silontshela khona i-documentary ngesikhathi sentwasa festival so umcimbi lo wenzakala kobulawayo then ngokuya kwesikhathi sizawuthatha siwuhambise eHarare
Lo ngumnumzana Zenzele Ndebele intathele izindaba ubekhuluma icingweni lo Chris Gande we Studio 7 Uhulumende uthi ulokho eqinisa imizamo yokwenqabela umkhuhlane we-cholera kanye lokuvimba ukumemetheka kwawo. Abazali babantwana abafunda esikolo se-Glenview 5 Primary School eHarare ebesivaliwe. Ngenxa yalomkhuhlane bakhuthazwa ukuthi bebilise amanzi laba anathwa ngabantwana lokunye okunenginengi okuyiyo inkuthazo enikwa wonke umuntu. Isikolo lesi sesivuliwe ngemva kokuthi uhulumende athi abantwana abasekho engozini. Umkhuhlane we-cholera usubulele abantu abedlula amachumi amane, wahlasela labanye abanengi njalo uqhamuke kakhulu emalokichini eHarare lezinye indawo. Ukobulawayo, umunisipala uthi umkhuhlane lo awukahlaseli njalo labo abebesatshelwa ukuthi balawo bahlolisiswa kwatholakala ukuthi kabalawo. Kuleli hlandla sixoxa lomculi olodumo uJays Marabini esichasisela ngedlalade lakhe osanda ukulethula elithi Ntunjambile.
Lela ngingene, vulela mathamsa. Ngitshele kaNtunjambile, vulela ngingene, vulela mathamsa.
Ngoba lezi zinthethe almost umnyaka ukuthi uzenze. Uzenze ngendlela elobunono obukhulu kakhulu ukuphezulu ngoba
angisebenza nina lutho. Emenye ifuni mani. Emenye ifuni impumele.
Sizenze le producer umfana omutsha olama ideas amatsha. Ku music industry kunapho kobulawayo kuthiwa ngu-Octopus abahlabeleli esingathi ngabaculayo basezingeni eliphezulu abanjani ukuthi uDumi Ngubona oLindelwe oFarai bade laba yibo abacula engathi khona ngama-backing vocals ngesilungu kuma lapha esiginceni ukukhona umfana kuthiwa ngu-Rodwell Roda engumgumi le manje ngiyodlalela i-album ukuthi lead guitar lapha le ndlalati ya mixwa sesiqedi lapha uku recorda ya mixwa ngumuntu oyihlukene kulalo ocindezeleyo singathi u record leyo ngesindebele ya mixwa ke uRamadu uRamadu umculi osidume kakhulu osigroup okuthiwa insingizi uhlale Austria then yasuka lapho seqedile process ke saku last process uthi mastering yayenziwa umlungu okuthiwa khona uAndreas ose se Austria ose Austria so isizathu sokuthi ngifuna ukwenza music ngendlela epropa ngesilungu singathi indlela elungileyo efaneleyo ukuthi umculi akwenze mawu ufike ukuthi khona uya recorder idlalade.
Umphakathi wamukele njani idlalade lakho leli elitsha? Bayalithenga na abantu ngobunjalo bayagcwala kuma shows akho?
Yebo. Uyabona idlalade lami leli elitsha elithi Into Njambila balithande kakhulu ngathi ke wonke ama-album esengiwenzile so far this one is the best ngoba ngendlela abalithenga ngayo abantu ngendlela ababuya ngayo kulontshe album yami it was amazing because saba le sold out kungawuthi indawo esasiyisebenzisa yagcwala kwazi kwaphuphuma so ngakho kuyanjabulisa kakhulu ukuthi abantu bakubulawayo sebeqalisile ukusupporta abaculi babo ngendlela eyisimanga ngendlela eyinhle kakhulu so kwanjabulisa ke lokhu so far sesithengisile ama-CD amaningi kakhulu album le ethi Into Njambila ingoma singathi silitshumi so ngakho-ke kule ngoma ezinjalo ngezidiwobuya lapho-ke engikhuluma ngesithandani ukuthi mhlawumbe abantu bayaxabana kodwa lo muntu uyamkhumbula lo muntu ikhona la ku-YouTube zonke indawo zezingoma engikhuluma ngazo khona ingoma ethi khona yiyo lingoma emnandi kakhulu ele mdumo wesintu nje owangapha kwelakithi so ziningi vele ingoma nje ukukhuluma oh my chick ingoma ezimnandi kakhulu sithandwa kade sizikhona ingoma ku-online abantu bakhona ukuthi bazidinge khona bazithole uzithenge uzizwele lokho engikhuluma ngakho bo-iTunes bo-Amazon kuzo zonke lezo ndawo lapho ezithengwa khona esingathi ku-online esilungu so ngakho zikhona futhi kakuma-CD lapha esilazo so sibhizi kade sisenza ama-videos lapho esiyabe sisenza ingoma ezithize yine kulolu elidlalayo
kuyini okwenza ukuthi uqoqe leli dlalade
yebo Into Njambila ngathi ngikhula mina ubaba wayexoxela kakhulu ngelitshe likaNtu Njambila elisemadojeni so engixoxela kakhulu kuye kwaku isimanga esasivela kuleli litshe esasenzakala ngaleso sikhathi. Ngoba babethi ilitshe leli bawusithi ma ukholela ukuthi ma ungena kulo masuphuma uphumule ezibusisi. So wayehlale ngixoxela kithi noma sesihlala ehlala eFlabos ngoba ngomdabuko ukhokho wami wafikela emadojeni then basebesuka sebesiya kogodla womnyama. Engixoxela kakhulu ngaleli litshe Tintu Njambila. Kimi wasithi Tintu Njambila kodwa lona Tintu Njambila. Umhlabeni sizile emhlabeni ngo-2011 so sangakho ngihlala ngicabanga ngaye so sesithi hayi kahle ngibhale ingoma enzabe ngikhumbula ngayo njalo futhi litshe leli namhlanje ngiphuma lawo nje ngihambile ngali bona emadojeni kuyikuthi sibezalele ukuthi senze ividiyo ezaphuma emalangeni lapho esiveza khona leli litshe ngengoma lethu Tintu Njambila. So ngakho-ke yimvelo yethu thina abantu imvelo yethu thina abantu baseZimbabwe ligugu elikhona esaliphiwa uNkulunkulu ngaleli litshe ngoba liyisimanga leli litshe khonzalibona lakuvio
ikusasa yakho labanye abaculi ikakhulu kwelamaNdebeleni uyibona njani kule ngxaki na
sengile 28 years esenza umculo qalisele emculweni wembube uzofike lo mculo wesigidi so ngakho ke ngathi mina experience yami njengomculi ikakhulu ngikhangelele kulolu hlangothi lwakithi abaculi sebethuthukile ikakhulu kwelakithi abantu abaningi sebesaziwa ngendlela abacula ngayo ngendlela abenza ngayo umculo ngendlela abakholelwa kuyo ukuthi umculo ungumsebenzi njengawo wonke umsebenzi ongasetshenziswa ngumuntu ngoba ungalalela kathi umculo wemasigandi usezingeni eliphezulu lalela umculo werumba usezingeni eliphezulu lalela umculo wegospel ingxaki emculweni vele ngeke ziphele uma kumculo uhamba ubona lokhu uhamba ikubona lokuhlala ikubona ngoba uma uhlala ubone uzehlakalo ezenzakalayo usemculweni ufisa ukuthi ngabe kuthiwa kwenzakala ngendlela ethile. So siyacela-ke siyakhuthaza ukuthi uhulumende ancedise kakhulu ikakhulu esingathi ngabaculi ngoba akula muntu ongaphila emhlabeni ngaphandle komculo. Ungaze ukhange lalela amafilimu kulo mculo, kuyemfeni kulo mculo, emtshadweni kulo mculo, ezepolitiki kulo mculo, empini kulo mculo. Kodwa-ke ubuse ukhangela ukuthi uhulumende kanakekeli kakhulu kafaki imali emculweni. So sikhala ukuthi njengoba khathe sesilo minister omutsha ke sibone ukuthi yena uzakwenzani uzenzelani abaculi ukuze bathuthuke labo bafane la abanye abaculi abanjanga abase-South Africa sikhuluma nge-Africa mhlawumbe abasezambia noma emalaya kumbe mhlawumbe sikhulume langabaculi abase-Europe ngoba xa kumculi uvela eZimbabwe ususiye e-Africa usumele ilizwe lakho. Ngakho-ke umculo futhi kuyindlela yokuthi khona uyapromota ukuthi abantu izivakashi zize kulelo lizwe ngoba bethanda indlela mhlawumbe abacula ngayo mhlawumbe kube yindlela yokuthi khona banxusa abantu ukuthi bafike eZimbabwe.
Sifigile
lapho lizwe umkhosi loDumi Ngongola ku ikhisimusi simzwile lo habarathi ku basikili velo James Marabini ebesixoxa laye ngedlalade lakhe elithi Ntunjambi uphuma ke enkundleni u James Marabini ngomculo othi Sithatha. James Marabini uthi sithandwa kudlalate lakhe elitsha elithi Ntunjambila. Yena ke usigqibela uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.